Lokhu kuvezwe ngophethe uhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yenavuzile unkosazana Lucy Makunde ngesikhathi ekhulumisana lethatheli izindaba ngemva kokubhidlizwa kwenye indawo ebithengiselwa impahla phakathi kwedolobho leHarare. Umnumzana Bernard Ncube ngomunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela lapho kuhlangana khona imigwaqo uJulius Nyerere loJason Moyo. Ubekhanya ephelelwe uNcube ngemva kokufica ibhidliziwe indawo akade esebenzela khona lamhle kuseni.
Awena angazi ukuthi wafuna senzeni la, uyabona amatafula wonke la. Bavuke lapho ekuseni kakhulu, bethwele imphini, imboma, la matshe, basijikijela lapha silinde into zethu la. Batshaya abanye babalimaza, bathe balimaza wababophisa futhi. Kodwa thina sidala lapha sisukile, bazasibulalela khona apha ngoba kuqabe sifuze sisebenzele khona. Bathi siyele ekhokho ngale kuwarding pay, akula toilet, akula manzi, le ndawo ngikhona iluthuli vele akulungiswa ngalutho. So hathi nas ukuthi siye khona ngala sikubone ukuthi kathi sisathenga amakhadi awathi sizothenga, basibhudaza ama-$5 amakhadi lana ukuthi sibe lawo. Besithi bengasinika amakhadi asibe sicotshe, so athi sibe sicotsha futhi bengakasinika indawo zokuthi sisebenzele, asazi ukuthi bafuna siyenze njani.
Wengeza uNcubethi uvumelana lombono wenavuzi wokusa umanisipala emthethwandaba phezu kokuhlukuluzwa kwabo.
Ya kufuze benze njalo ngoba into yakhona ukuthi ngoba futhi nakufuze sizuze ukuphila ngoba imisebenzi akula. Kuphela yabona ukuthi kuyahlupha ukuthi loba besiyayo ikhoti bazafika khona kulo jaji owaphoyintwa ngumuntu osicotsha futhi khona, sasazi ukuthi baza kuhambisa njani.
Umqondisi wenye yenhlanganiso yabamela abathengisa isitaladeni laba eZimbabwe Informal Sectors Organization, ZISO, umnumzana Promise Mkwananzi, usole kakhulu ukwenza kwamapholisa kamanisipalala.
Siyakuchothoza kakhulu lokho okwenzakalayo, siyadana, silokudana ukuthi kambe uhulumende ozithi wakhethwa ngabantu engahlukumeza abantu ngendlela esibona abantu behlukumezwa ngayo namuhla edorobheni elikhulele eHarare. About 70 abantu sebebotshiwe, sebefakwa entolongweni for ukuthengisa kuphela ukuthi bagcine imuli zabo. Abanye balokhu bebotshwa, ngikhuluma nisenze nje. Abantu abababophayo abagqoke iinifomu zikakhansili, sibona ungani kuthiwa ayiso abantu bekhansili, ngabantu bebutho leZimbabwe bagqokiswe iinifomu yekhansili. Akuchaya abakwenza abantu edorobheni akulunganga.
Kodwa isikhulumeli sikamanisipala umnumzana Michael Chideme uzilandule izehlakalo zodlakela, ethi ngoba amapholisa kamanisipala engavunyelwa ukukwenze lokho. Wengeza uChideme ethi okwenziwa ngamapholisa kamanisipala yikubhidliza lokususuzulu ophila ngokuthengisa endaweni eziphakathi kwedolobha ukuze ayesebenzela kulezo ezisemthethweni. Uthi abaphila ngokuthengisa laba baphiwa isikhathi eside sokwenze lokho, kungakho akumelanga kube yinto emangalisayo ukuba sebebhidlizelwa lezo akade besebenzela kizo phakathi kwedolobha. Lamhla emadabukakusa amapholisa kamanisipala abhidlize indawo lapho bekuthengiselwa khona impahla ehlukeneyo, lapho kuhlangana khona umgwaqo uJulius Nyerere loJason Moyo. Abenavuzi bathi kunje bakhona abalinyaziweyo ngemva kokutshaywa yila mapholisa, bekhona ababotshiweyo njalo besetheswa umlandu wokwala ukusuka endaweni abekade bethengisela kizo edolobheni, okuyinto elandulwa ngumanisipala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.